Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ekuseni ngosithandekile mhlanga siku 29 kuzibandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapolisa
kuyina sala sikhanakala ukuthi amadale la amangakuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abumongameli bezano PF
yebo uxolo usemangalelwe emapoliseni ibandla lezano PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa
njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabantu ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngezinto ezibaba but nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi naye icela abanye abantu ukuthi bamhlanganise noprezidenti wakhe asikwazi lokho
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo. Unkosazana Delight Munyoro ubikwa ehambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona. Unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana Mubayiwa wabika lolu daba emapholiseni njalo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo. Kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe. Umahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu. Kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo. Umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethula nini isinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akwe edaleni indaba ebondane lomongameli onjenga Chiwenga indaba evele ukukhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona ijudgment yakhona into vele eyadlakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa ijudgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigqibele yakhulunywa into eqakathekile vele ukuthi abantu babekwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomi. Mina ngibonthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywa asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona idale.
Olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo esathathwa
antho lapha emfowethu nasala sikhanakala ukuthi amadale la amangakuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abumongameli bezano PF thina yithi ithwa lesikhalakhali sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelani lokhetho ngamanga ukuthi so ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebonisengqothiwe edaleni kwedinga nje okuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omathuli bathi thiwa ukuzirekruza kakwenzakalanga khonokho sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi ngibona ngathi ufungukhalakana nje ukuvala iy'gabha zinezandla eduzayo
olunye njalo udaba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lungaxabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
lokhu phela njengoba ngisitude vele so sengamandlwane udaba nalungena egudwini lapha emthethandawo baqala bakhulume bebodwa omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga othi indaba yakhona yayikhulume ngaphandle kwedana out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasoze baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwana nongafumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mangabayingene le ndaba yakhona so njemanje lokhu sokungenza ukukhalakhala nje komuntu ongqotshiweyo
Lowa ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni elo Chris Kande we Studio 7 eseHarare.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni we Studio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla leZANU-PF lisithi umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa useJohannesburg eSouth Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labeSADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu, liyabathinta omakhelwane beSADC, liyayithinta i-Africa, liyathinta amazwe omhlaba. Ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni, ikakhulu izwe laseSouth Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale. Kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke kulo umsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zime ngenye indlela hayi lokho ezikho khona.
UChamisa uthi kafuni uhulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana. Ngokunjalo uthi iSADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union leSADC ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwane sambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani, lokho kuvotiwe kwedlula ngesingabo kwaya enkantolo enkulu i-constitutional court yaphuma lesinqumo esithile. esikwaziyo ukuthi inhlanganiso ye-African Union lama-regional blocks anjengesadiko ECOWAS kabaphikisani nezinqumo zenkantolo ephezulu. Uzakhumbula ukuthi kwakuxoxiswana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulayi ukwenzeka lokho nanxa i-SADC kunye ne-Troika ye-SADC amazwe amathathu akhangele ngezomvikela we-SADC zazi zithi ukhetho luqale lume kuqale kulungiswa izinto ezithile. Angiboni ke beyithatha leyo ndaba. Sekuzaya ngokuthi ubaba uJamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Africa izizihloniphekile. Acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane bazaphatheka, kodwa kungaba yikuthi kavumelani lokhetho loluyana olwadlulayo. Abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka i-African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uJamisa.
Yiphi indlela leyo engasothisa yena uJamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-transitional authority uJamisa athi kumele yenziwe?
Ayikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo abasekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo abasekela i-MDC Alliance, kulalabo abasekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC engakwenza i-African Union yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganise nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uJamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawa amancane.
But elinye iqiniso okumele inazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agijimela amanye ama-president ekhiyana nowakhe i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumethana upresident ngubhudi wakhe uzimisele ukukhuluma la isikhathi isiphi, kodwa siyamanisa ukuthi nxa esegijime seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende wathetha nabantu uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka ka-2023.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni lontungamili Nkomo we-Studio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake inye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-EASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi iKretisi njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa abemidlalo ephumula open space kusasa i-old phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yi-esiphakeni oqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and the counterpoint imbongi uTinashe Tafirenyika uVictory Siyanqoba ibolamba culture birds ivaya flanders icamera writers DJ JB isunduza labanye abanengi nengi. Ikhumbule ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salubona lwasazi labalaleli abahle. Hayi mina ngihlutshwa izanu. Izanu banje sibulelize. Kuthe uthathile izwa ma-1980. Sasikhotha amathe kaSmith. Baphaba badla, badla, badla izanu yachitha. Hayi abake bephuma izanu bantu. Kanti uphozelani izinto ezinhle. Ngifuna ububi kuphela. Vele kanje yabo nje ngafuna ukubona iphuma kuzapho. Iphume uzaphu isizila zona ukubona lokhu yadilize izinto zezaphu izaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha kafake izikhali zayo ezaphu nazo hhayi izanu bantu yayi uphume emboshweni abantu bezizwa ukuhlala kuhle.
Labo bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Abafuthi abakhuzeki manje. Abakhuzeki impela and abasela direction kumbe babekhuzile kumbe babenjani. Hayi le nto lena abantu bakithi. Yazi izokufakela amatonzi. Manje indawo esegudwini vele left and right. Yonke indawo lazi Alexander abantu bazoqala kuzipethwa. Vele angeke usasala kusaphileki sekunzima yonke indawo. Sihlala njengomvindla kuphela. Ihlala umamela ukuthi entire ngisebe ngafika. Hayi kuthole nzima abantu bakithi South Africa.
Linjani basakazi? Ngikhero lo okhulumayo kulenye into ukuthi kona ukuthi ukukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lati siyakudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplena ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayide lilodwa kuphela ngoba kathe sikukhanya lina lisakaza ngesayide li 1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi ngikhona pho kwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi amabritish kakhulu. Ilizwe leliyase lifuna libuyele esimeni salo lifake lakudala lisasebenzisa i-half senti lisebenzise isenti lisasebenzisa ipawundi. Yiko kodwa ukuze liphume abantu beZimbabwe bake bezama ukuthi betoyitoye. Izanu le ivele ingasavunyelwa ukuthi ingene emavotini iphume. Lalibona phi inilizwe elibuswa ngamasosha? Amasosha azange abuse ilizwe. Ngoba manje izwe lingani kanje? UNkulunkulu kwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi bekuhanjwa kugandwa abantu ngamaphanga abanye begundwa ishaywe egameni bagqitshelwa lapha lawa. Abantu bagqitshelwa kudala sukusela ngegugrawundi lamanje abaziwa ukuthi bakuphi. Baye kube seyarojwa mase kuya amavoti. Kwa ingo benika matambo wanwani wanwani benika magokoko wanwani wanwani wamagogozo lawa abanikwa futhi avele engasiwe wabo ejontshe umumbu lo obuya e-USA ozosiza abantu bona bejike bekhambeni ngawo abantu ezimabhabake bevuke kakhulu abantu mnembona ngathi sengathi babulalelizwe ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke uthola ukuthi bayi-10 ubulale 6 kusale 4 after 2 years ubuye ufika uthi vivazano wanika amabele lethambo elilodwa belikhuguze elenkomo sebejabula bathi izano right wakubona phi lokho amandebele yebo yabona thank you
abantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo hawu ezimagwa sazithi kuyophetha ngani nje lokho kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona abantu base basemlilweni kaya kuyachisa zimbabwe kuyachisa igoli kuyachisa asikwazi phela and njengamanje sokukwesi ngendlela abantu abayenza ngakhona hhayi sekuze kube ngalezi nkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane zihawukele abantu zibazwile abantu bathwele nzima kona kube ngakuthi kuyakhe kucelwe sike sikhulume laye mathupha lo muntu lo mnangagwa lo sike sinabenzomtshela live hayi ndoda zama ukuthi ukhuphule amasokisi ukhiphe ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni kufaka kwabanye abantu abangayenza ngcono kulawo kube ngakuthi kuyakhulunywa la like lisizame le bantu be-studio 7 sike sikhulume laye lo mnangagwa lo simtshele indaba zakhe thina
ngikhuluma loDaniel ku-studio 7 ngithanda ukubingelela abakithi ngalena emashumba ekhezi ngilela umalumami wasemashumba osasikhwelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile ngiphilile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplumtree mina engithanda ukukhutshwa kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami hhayi ilizwe lezindaba zama-school fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokho abantwana bengafundi hhayi lokho kuyasizisa ubuhlungu yazizwane sitholele ubhulo shimu hhayi sithwele nzima wasakazi hhayi ngiyabonga lami
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithathe leli thuba njalo ukwamukela abasilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele lapho esi-live streama khona. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi izathatha isinqumo namuhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele e-China ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolu alukafiki kulelo zinga. Kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele-China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka. Amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele-Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle. Ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy loGoodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele. EKenya intethe eziningi zihlaselelelo lizwe lapho ezidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka. Omunye umlimi ubikwa esithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno esithe xaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli
uTrump engami lamaconservative ethe go through impeachment leyo okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele iconstituency eyivotela uTrump uTrump eAmerica usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu so abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi phela e-America bangemva kwakhe uTrump kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism beni ngemva kwakhe uTrump so kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa ngehofisini ukuthi impeachment lay is a mafekta kakhulu kukhetho luzayo.
Ubona ingalibandla lona elama Democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo.
Okusobala ukuthi ubufakazi obulethwa ngama Democrats. Sokusiya ngokuthi yona iSenate ithini ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abukhandabuzeki. Ubufakazi obulethwa ngama Democrats ngecala lika Trump buphelele. Kuphelele sikile ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangelela kakhulu kwezombala lomnotho le njongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism i-republican party ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi nomuntu kulecala icala lingekho abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo so icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience Siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engoyibandla lama-Republicans engavota lama-Democrats kumbe ama-Democrats evote lama-Republicans. Ubona ingani uMongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele Melika kumbe kuyadlula
la? Hayi, hayi ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sibili. Angikhulithi amandla ukuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yes, sizwe umculo wembongi ubongani ncube.
Ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabagodla abageza izitsha ngingadli amasilincisabela usayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabakhohlwa abantu kunabalikhohlwe lani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi yaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uqhwalile umlilo wamasela kawothiwa ingaxotha amasela ukuze kujontshelina ingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezelelina ingaxotha ababandlululayo kedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo ingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani ingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa
inzwisa yembongi ubongani ncube esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.